Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesi nemhlaka 6 kuzivandlela 2022 igama ngontungamile inkomo ezihamba phambili kubhubhe abalitshumilane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo kulabathathu bakuleli abagalule bafela kulimpopho eBeitbridge bezama ukuchapha ngokungekho emthethweni besiya kwele South Africa. Ilitshe lesikhumbuzo segugurawundi elifakwe inhlanganiso yeibhetshi likaZulu eBhalagwe lidilizwe ngabantu abaliqubhule ngento edubuke njengebhomba yethusa izakhamisi. IMelika namuhla ifikisa umnyaka ngemva kokuhlaselwa kwephalamende yayo ngabasekeli bakaDonald Trump bezama ukuvimba umnumzana Joe Biden ukungena embusweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumilane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1,379 belo mkhuhlane lo. Lokho kukhweze inani lasebedliwe i-coronavirus laya ku-5,092. Abaphethwe yilolu bhubhane sikhuluma nje baphezu kwenkulungwane ezingamatshumi amabili 24,252. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 6,834. Abahlatshwe esibili bangu 8,737 kuthi abahlatshwe esithathu bangu 1,051. Amapolisa eBeitbridge athi kulabantu abathathu abagalule bafela kumfula uLimpopo ngesikhathi bezama ukuchapha bengena kwele South Africa ngaphandle komthetho. Inkundla yeZim Life ithi amapolisa akhiphe isidumbu esisodwa emanzini njalo imizamo yokukhipha ezinye ezimbili iyaqhubeka. Lenkundla ithi amakhosikazi ababili balaba bantu iwo ahambe ayabikela amapolisa ngalesi sehlakalo ngovulo. Babikwa bebanengi abafaka impilo zabo engozini ngokweqa uLimpopo egcwele kulezinsuku besiya kwele South Africa ukuyadinga imisebenzi ngoba bengela ama-passports. Abanengi bayabotshwa njalo mihla ngemihla ngamapolisa lamasotsha kwele South Africa bebuyiselwa emuva. Sixoxe lomfundisi uSeni Spanda owenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Lesi sehlakalo kumele silethe ubuhlungu enhlizweni zomuntu wonke lapha eZimbabwe, kungakhathelekile ukuthi ungubani. Kubuhlungu kakhulu ukuthi nxa abantu bakithi bengakhetha ukudliwa zingwenya, bengakhetha ukugalula emfuleni, bebalekela ukudubeka okungapha kithi. Njalo siyananzelela ukuthi laba bekungabo baba beminye imizi abazama ukuthi badingele abantu ababo impilo, lezimuli zabo impilo, bayedinga ukudla ngoba singananzelela ukuthi khona ngale goli le misebenzi abayitholayo iyabe iliyana ukuthi ibatholisa ukuthi bedle bathole okuyethunjini kodwa bengasoze bakwanisa ukuba lezinye izinto. Ngakho into ebuhlungu kakhulu ukunanzelela njalo besibona amaZimbabweni amaningi ababambileyo bebabeke ngaphandle kwegaraji lokuqala nxa ungena eSouth Africa njalo bebabisela ngemuva ngapha eZimbabwe abaningi kakhulu, ikanti njalo njalo sibona limfanekiso ebulenjini eyabanenga abachapha lomfula izulu linile kangaka kuyingozi angibona linto ikhulumisana lathi njengamazi babhenza ukuthi kuyamele sizameni ukulungisa ilizwe lethu ukuze umnotho khona phezimbabwe kwanise ukwanela wonke umuntu into yenza ukuthi abantu baswele elizweni elile notho lolangwayo elinjengezimbabwe okulomhlabathi omuhle okukhona igolide okukhona oplatinum okukhona izinto eziningi kutho ukuthi lokho kukhombisa ukuthi kulabalutshwana ababeyi babasuthayo abaningi belamba leyo ndaba imele ilungiswe yithi thina abantu bezimbabwe ukwenzela ukuthi wonke umuntu ezimbabwe akwanise ukuthola ukudla akwanise ukugcina imuli yakhe kungadingakali ukuthi aze athathe ingozi kumbe agcine egalula ezama ukuchapha engene egodle
abanye babantu abeqa lomfula abafohla bengena kwele South Africa ngaphandle komthetho babikwa bengabantu abangela ama-passports ngoba ayadula eZimbabwe ethi edula enjalo abuye engatholakali futhi kuyini okungenziwa
kuyadingakala ukuthi uhulumente alungise indaba yama-passports ke sabona kukhulunywa ngama-e-passports kodwa lawo singakhangela wona lalawo nje ama-passport wona lawa ama-ordinary ones avele ayedula kakhulu okokuthi abantu abaningi abala mali yokuwathenga ngakho kuyadingakala ukuthi yona i-passport ngayo ibe yinto elula kube njengesithupha lanjengoba nxa umuntu esiyathatha isithupha kube lula ukuyithola i-passport kodwa siyananzelela ukuthi i-passport lapha ezimbabwe iqinisiba ngani ligolide yikho abantu sebe hamba ngokuchapha ngendlela ezingavunyelwayo ukwenzela ukuthi bengene egoli njalo ke enye into okumele kukhuthazwe uhulumende ukuthi leloyana uhlelo lokuncedisa ukuthi umuntu athole isithupha athola amaphepha ikakhulu ngapha emathebeleland siyazuthi abantu abaningi behluleka ukuthola isithupha ngakho kuyadingakala ukuthi bancediswe ngoba nxa ungala sithupha awusozuyithole leyo passport ngakho kuyakhuthazeka ukuthi sikhuthaze uhulumende ukuthi ngabe engafaka uhlelo olokuncedisa abantu ukuthi betholeke izithupha njalo betholele ama-passports
umfundisi uSeni Spanda ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubephathekile. Ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngumbhuqazo wegugurawundi elifakwe inhlanganiso yeibheji likazulu ebhalagwe ngomfumfu lithi liziwe ngabantu abangaziwayo abaliquphule ngento edubuke njengebhomba yethusa izakhamizi ngolwesibili. Lenhlanganiso ifake ilitsheleli kulandela ukutshontshwa kanenginengi kwamanye amatshe elaliwafake endaweni efanayo. Sixoxele umqondisi walinhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngithole ucingo kwesinye sezakhamizi zakhonale eKhematopo singitshela ukubana izolo ebusuku ngo-9 kube lo mdumo ezozwileyo zithe zacabanga ukuthi engxenye kusemayini odwa kudutshulwa khona amahola kodwa ekuseni zithole ukubana lilitshe lesikhumbuzo elidutshuliweyo kutholakale imzila yeroli abacabangela ukuthi bekungabe kuyiphuma kangikwazi ngoba yikho abakuthileyo lakokuthi yikho abakucabangelayo esizakwenza ngathesi ukuthi lathi sizahlala sixoxisane lazo izakhamizi ngoba izakhamizi zisakhuluma lazo phambilina sikhulumisane lomphakathi wemathebheleleni leZimbabwe in general ukuthi njengoba kwenzakale lesi sehlakalo kungathiwani.
Ekuntshontshweni kwelitshe leli osokuke kwenzakala ngaphambilini sithe sikhuluma lawe wathi awusiboni isidingo sokuthi litshele amapholisa lokhu ungasiboni yini leso sidingo
Indoke ngikholwa ukuthi uyatshela amapholisa angazi ukubana kungaphathisa kanganani. Ngizakuzwa abanye esisebenza ndawonye lazo izakhamizi ukuthi zithini, kodwa mina kangila confidence labo, ngoba ungakukhangela konke lokhu kwenzakala ngemva kokubana lo ophetheyo u-Emerson esithi abantu kabakhulume bekhululekile ngodaba lombhuqazwe. Kodwa ungakhangela mhla ka 22 December siyalisiwe ukubana senze isikhumbuzo sokukhumbula labo abafa ngombhuqazwe. Yena ubuyile lapho kobulawayo waba lomthandazo othi ugcwele abantu. Thina satshelwa nge-COVID kathesi bahamba bayabhomba. So kuya kubonisa ukubana akula kuzinikela, akula qiniso lokuthi udaba lombhuqazwe njengelizwe sesizimisele ukuthi silulungise. Uma kuyikuthi yena njengomongameli ozimisele, okutho abanye bakhe whether ephathini kumbeni engajeni zikahulumende ezehlukeneyo bakhona abangavumelani lakho, ngoba ayisizo zakhamizi zebhalagwe, ayisizo zakhamizi zemathebeleleni ezikwenzileyo lokhu, kodwa kusobala ukubana ngolunye lwey'ngaja zikahulumende ezikwenzileyo. So mbona ngazathi ukuthi kuthiwe udaba lombhuqazwe kalukhulunywa kukhululekile, hayi akusilo qiniso ukuthi solulungiswa, akusilo qiniso futhi kubamba abantu amehlo. Kodwa abantu akufuzanga ukuthi bephele umoya, akufuzanga kubenikeze ukwethuka, kodwa kufuze bezimisele ukuthini, befuqe besiya phambili ngamandla.
Nxa zisitsho izakhamizi zithi kuyini kahle kahle okusetshenzisiweyo ukudiliza leli litshe obekudubuka?
Bathi bona umdumo abawuzileyo bebecabanga ukuthi yilokho okusetshenziswa emgodini, bephinde bethi yibhomba. So okutshenzisa into nje efananayo, utshenzisa into ngabe kuyidynamite esetshenzisiweyo ukuthi kututshulwe. Kodwa umdumo bathi bawuzile ngoba abantu abayibo abafonileyo, I think bathi izakhamizi eziseduzane zonke nje ziwuzile umdumo wangkhona, zacabanga ukuthi engxenye kusemgodini zihola. Kodwa ekuseni basebethola ukuthini, yikho lokho kodwa bona bathi bacabanga ukuthi kwabe kuyibhomba.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngomqondisi wenhlanganiso yebhethulikazulu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubephathekile. Inhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association ithi uhulumende kumele ethuthukise ezemfundo lonyaka ngokwengeza inani lababalisi abakhona ngokuphindwe kabili, ebakhuphulele iholo njalo akhe ezinye izikolo. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Sifiso Ndlovu.
Kasiqhubekeleni phambili sithuthukisa ezemfundo, kube khona izindlu zokufundela eziningi ezizakwenza ukuthi abafundi abasendlini ngayinye bangaze baminyana. Into yakuqala leyo. Sithi njalo le nani lababalisi abumele babe khona esikolweni lengezwe. Okwesibili lokho, kuthi nxa sesibaqhatshile ababalisi sisibuye sibagcine besuthisekile kakhulu ngendlela abasebenza ngayo, ngezinto abazitholayo ukuthi bazisebenzise, kanye leholo labo elibenza phela bagcine izimuli zabo. So kutsho ukuthi lapho nxa sikhangele-ke ibhajethi yezemfundo ivelena ngokwayo, kumele ukuthi ngaye isukumile. Le ekhona kathese ngiyibone idlalela ku-14% ikhuthile sibili, phosa ngaye ithe yengeza amanye amaphesentage ayisishiyagalombili. Kube kungathi kungasincedisa ukuthi sibone ezemfundo sibili ziphiwe imali ethe thuthu. Kodwa mhlawumbe unqonqosho wezimali ukubonile ukuthi ngakula ndlela enhle angayizuza ngayo imali, wasephongukukhamela yena kwalokho alakho kuncunyana. Akusoze kusenelise, akusenelisike. Ngiyaphinda njalo, asithuthukiseni ezemfundo, ngama-classrooms abe maningi ukuze abafundi babe khona, siqhashe ababalisi ngobuningi babo, sibuye njalo sibaphe izinto zokusebenzisa. Kathi-ke njalo futhi sibuye sibanike iholo elizabenza bagcineke emsebenzini, bagcinele izimuli zabo.
Ungathi basilela ngesilinganiso esinganani kathesi ababalisi? Bangaki esilabo njalo abasilelayo bangaki?
So kusiya ngokuthi okhangele yena uthini. Thina esikukhangelise njengenhlanganiso yezimpilo association ukuthi nxa amatasis la esilawo kathi singawaqhuma kabili. Sivele sabe sifuna inani lababalisi abangalabi silabo kathesi okuyinto enzima efuna ukuthi yenziwe ngokuhamba kweminyaka kusiya phambili. Ngokusho lokho ngisho ukuthi kule 130,000 ababalisi abakhona emsebenzini, aluba singathola abanye abafika ku-130,000 siye ku-260,000 ababalisi elizweni, silakho ukuthi-ke iklasi ngayinye ngayinye ibe labafundi abangafika ku-20 loba ku-25. Lokhu kwenza bangaze baminyana abantwana. Kanti-ke le curriculum yethu le esayithuthukisayo ivele yona ifuqela ukuthi inani labantwana eklasini lingani laba baningi kakhulu. Nako phela sesisenza lokhana abakuthi ngesilungu i-continuous assessment, okwenza ukuthi umfundi ngamunye ngamunye ahlolisiswe ngokwenza kwakhe ngemihla ngemihla esesikolweni. Lokhu kakusho ukuthi ungakwenza kakahle nxa abafundi bebaningi, kudinga ukuthi babe balutshwana. Nxa besabalutshwana kusho ukuthi inani lababalisi kumele libe babaningi abazathi bakhangele labo bafundi abaseklasini eyabe iqaliliwe. Lokhu sikhangelela ngokuthi mhlawumbe inani labafundi lonokwalo liyabe likhula nalo nesilinganiso esifanayo kancane kancane.
Ukhulume ngeholo lababalisi ukuthi kumele bahlawulwe imali ezwayo ukuze bahlale emsebenzini. Imalini eliyikhangelele?
Kamthandi-ke ukuthi ngihlinzele ezibini imali yababalisi kungasimvuba. Nanku phela sokuvamile ukuthi kulo lalo okhuluma ngababalisi sefunda ukulinganisa isikali sakhe kathi isikali sikambalisi singaka. Kodwa kwemoyeni okwamanje ngizagcina le nto ingaphakathi. Sisukisela ngo-2018 besilokhu silwisana lokuthi ngayo uhulumende usibisela kuleyana imali ka-October 2018 isesengama-US dollar. Ibe yimali ethengayo leyo, kanti-ke njalo le nani layo belingathi linani elisisuthisayo.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association ZIMTA. Uhulumende yena wazise ngolwesi ukuthi ujonge ukwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu 3,000 kusiyafika umnyaka ka-2025. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze amalunga e-ZANU-PF ukuthi amukele impumela yokhetho lwenkokheli yaleli bandla ezabelo lanxa nje abanye besithi baqilibezelwa. I-Chronicle ithi owake waba ngumahluleli we-High Court obhubhe ngompalakazi umnumzana Siwanda Kennedy Mbuso Spanda usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-Politburo ye-ZANU-PF. Sobo yisikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela kini lonke basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli bonke ngendawo ngendawo. Ngiphepha kulolu COVID. Ngithi happy new year kini lonke. Igama uGodfrey wakwaKhumalo ngizalwa eLupane eJojolo. Sakazi udaba engilo lendaba lamapassport, ama e-passport lawa amasha. Mina kuphuma amapassport amasha kanje noma e-passport. I-passport yami yakudala ingaphumi. Ludaba olushiywa kudaba kubanda leZANU-PF eliphetheyo no-Minister wa-Affairs uKhazembe kutwanga uKhazembe kaZembe. Ngithi isiphatha kanjani uhulumende weZANU-PF leza passport amasha singathona passport esawenzayo. Leza passport abantu bami nami namanje aphumanga abantu abakufunda ngamaphepha angalungayo eSouth Africa kwathi ngapha lama passport imithi bathola ama student permit namanje angaze aphuma passport akhona. Ngihlukumezekile kweSouth Africa abantu abafunda nzima but bezimali ezijiswe each and every month ukuthi abantu abefunde ngenxa yegovernment yesiphethe yeZANU-PF. Ngithi awayisinikeze ama passport bezinye izimali zethu uhulumende weZANU-PF ongasuthi imali zabantu ukurobha abantu. abantu behlupheka abantu beZimbabwe manje bakhrosa ama border up and down behlupheka abantu akawazeli buhlungu na uhulumeni weZimbabwe uhulumeni weMDC zwelana buhlungu iqembu laliphisa leZimbabwe alila into elikhulumayo liqembu nje likungovotelwa lingaseselutho ngithi papa mani bantu bomthakazi ngalama party amabili lawa iZimbabwe neMDC akulanto abayenzela abantu bemathepeland nje abantu baZimbabwe nje akulanto abayenzelana ngaphandle ngokutshontsha izimali nokuhlumiza abantu kuphela manje sihlungizwa amasosha sihlungizwa wonke umuntu eZimbabwe akulabo esizoyikhuluma sihlumizekelwe lizwe leZimbabwe enough is enough akuphele Zimbabwe lives matter or umthakazi lives matter akuphele konke lokho
Salbona and Salbona Savas, Studio 7, Nina Valali Wonke, Happy New Year, San Bongela, Abangele, Kulungulava in Zemosa, Singati, Nagavan, Yago Musi, Yago is Bussis or 22, even as Bussus knee. A being a little officer and Goma Lambus. Is a Tanda, Mafishan with the couple is in the Venice Natal Zona, Izo, Law, Miss Oxanda is Kameko, Zabe Vandalis and PF Avancha, Abatala, Izalvas Buddha, Ziz Kali. Kuzwakala ukuthi umuntu yomdala iyakhala mina ngangithi ngaloba ngingathenga ukudla kugcwala umuzi ngimfidi kogu wami nomkhulu wami basuthi izisu ziqumbe kodwa ugogo kwamakhelwane elambile akungisizi ngalutho akungisizi ngalutho ngizuba kumoya omunye ewa exolisa laphana ngathi ngumuntu omdala ke futhi unenembezi akadeserve ukuba sebandleni leZANU-PF ngoba abantu bebandla leZANU-PF afe unembeza inhliziyo
I'm going to go to the studio 7. This is my van. Say, clear with this one, Lady
Latilamiavo. Wemzalwane xabanisa abanye ba molweni bantwana benkosi hlabe zulu muhle hayi siyabonga inkosi 22 hoye 2022 hoye ngithanda nyani nyani kumagumba mano omhlaba Cape Town Obulawayo Impowenzi Kezi Lupane Wange Efolosi Sikhona Harare ke ayinyalithenda abantwana benkosi awukho kubi ngithanda ngithenda lidalwa wamomuhle dalwa umuhle umfowethu Mokeni nguyinyalaphana esibangani 1 ngiyakuthanda mfowethu ngiyakuthanda Awagit. Nyazi, kukona unosele ngambulisanga. I don't think bibi nibele wagiti dikone. Nyazi, yazi fubu zao. Epi, epi. Wota, fangani mask, fangani ma mask wantu. Vikeze zanda, sanitize wantu. Uye mikroni kona. Kupani lukona lodo. Chapu kipagiti. Nyaritanda. Zikrine. Nyago mucha. Move ningwenya.
Salbonani, Salbonani, Basavas, Baba Studio 7, Nabalaleni, Wonke, Jibonke, who's in down a profiling a corner, Msavas, always Studio 7. Nilumbono Omane, Nkulumo, and Louisa, Nkuluma, Mukaune, Lalo, Ubati, Joseph Chumba. About when our assumptions are the opposition party, EMDC Alliance. Writing is what's what we know over in your core ever swing when I see your epitaph. Iwa boisa njani ama assumptions ngoba kayithe mbuswe bona njengabantu abaphetheyo ugawule lo Joseph Chuma abahambe phela baye wavalisa bona ama assumptions nawo afakwa yiMDC Alliance futhi ukuthi ngezinye indlela MDC Alliance inepower ukudlula iZANU-PF bona kabavume lokho ukuthi MDC inepower ukudlula iZANU-PF wonye futhi ngizama ukuthi ngicebise la madoda angithi lawa athi afuna ukuqhuma ilizwe ngibona ngathi as long as kungelamuntu wethu wemthwakazi oseparlamente. Akulanto engenziwa bafowethu, thina nje into esingayenza ukuthi sikhampeneni kuphela sithule. Mina nginje la mizohamba ngiyovota, mpela ngivotela yona imthwakazi. Kodwa-ke nginanzelela ukuthi asikhampeni inyeni nje ukuba silwisele ukungena eparlamente, singathi thina sifuna ukwehlukana leZimbabwe le mthwakazi ibe yodwa. Lokuyana kunzima, kunzima, kufuna abantu sebekhona ngale phakathi, kodwa nxa sisesengaphandle akulanto vele inkulumo nje yabiphelela emoyeni kuphela. Ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abantu abanengi bafa mahlayana esigabeni esilempi kwele Ethiopia eseTigray ngenxa yokusilela kwamaphilisi nemithi yokwelapha. I-Reuters ithi intshantshu kumdlalo we-tennis uNovak Djokovic waliswe ukungena kwele-Australia ukuyaphatheka kwimidlalo ye-Australian Open ngoba engahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Singene kudaba lweMelika. Leli lizwe namuhla linaza umnyaka ngemva kodlakela olwadalwa ngabasekeli bakaDonald Trump abahlasela iPhalamende mhlaka 6 ngoSibandlela nyakenye bezama ukuvimba ukungena kukamongameli Joe Biden embusweni ngemva kokunqoba uTrump. UBiden ukhangelelwe ukwethula amazwi phezu kwalesi sehlakalo namuhla. Igqwetha likahulumende weMelika elikhulu u-Attorney General uMnumzana Merrick Garland wethule owakhe umbiko izolo ethembisa ukuthi basaqhubeka ngophenyo lwabo, njalo uthe bonke ababalesandla kulolu dlakela bazabotshwa bajeziswe kungakhathalekile ukuthi bangobani. Uthe okwamanje sokubotshwe abasolwa abedlula amakhulu ayisikhombisa 725. Iparlamente layo iya phambili ngophenyo lwayo. Abanye bathi uTrump laye kumele abotshwe ngoba kunguye owatshotshozela lolu dlakela. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
UTrump okwakathesi mina ngiboni bemuhambisa etilongweni or bembopha ngoba he's a former sitting president. Bangayenza khonokho, I think base beqalisa labo another president eyokuthi every other president ovela kwenye iparty, whether Democratic or Republican, base bebabopha. So okwakathesi mina ngibona ngathiwa bazamreprimanda or something else, bebabophe people who are around him. Ngoba sibona ubufakazi obuningi obukhona, they already would have locked him up. Now try it with another country. But I think the sanctity of the country, MIT heat division of the country, is not conducive.
Ungathi sikhona yini isifundo abantu beMelika abasitholileyo kudlakela luka January 6?
Sibona ukuthi the ideal of democracy kumele uyilwele wena ngokwakho umuntu lo muntu lapha okhona, ngoba into yakhona ayilula and it's not just for one person. Sibona ukuthi iAmerica the majority has stood up and instead of ukuchuchisa ukugijimisa ama investigations, they have done these things slowly, meticulously, but surely. That's what I would say ukuthi isifundo sangkhona.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kulabathathu bakuleli abagalule bafela kuLimpopo ePaid Bridge bezama ukucapha ngokungekho emthethweni besiya kwele South Africa. Ilitshe lesikhumbuzo seGugurahundi elifakwe inhlanganiso yeyibhethu likaZulu eBhalagwe lidilizwe ngabantu abaliquphule ngento edubuke njengebhomba yethusa izakhamizi. IMelika namuhla ifikisa umnyaka ngemva kokuhlaselwa kwephalamende yayo ngabasekeli bakaDonald Trump bezama ukuvimba ukungena kukaJoe Biden embusweni. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.